uhlelo lokuthunga abantwana indebe ezidabukileyo ole-operation of hope soluqalile esibhedlela sempilo obulawayo. Kukhangelwe ukuba uhlelo lolu luzanceda abantwana abafika amakhulu amahlanu 500 bese kule minyaka emibili uhlelo lolu lungaqhutshwa eZimbabwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngohlelo lolu, sixoxe losikhuthamfundo uSolwa Ngwenya, umqondisi wenhlelo zonke esibhedlela lesi.
I-Operation of Hope le ivela elizweni leMelika, bajayele ukubuya lapha ngomnyaka bezoncedisa abantwana okuthiwa bale cleft lip. I-cleft lip le cleft palate lo yinto abantwana abazalwa bevulekile lapha emlonyeni, ama-lips la kuthiwa yi-palate okungaphansi, lokhu inyama lezi ezinsini kuyabe kuvulekile. Lokhu kwenziwa kaningi nxa umama engazange wazuza isupplement eyeneleyo okuthiwa yi-folic acid, yikho abantwana bezalwa benjalo. Abantu be-operation of hope bayanceda ke ukuthi ba-operate abantwana bathunge babuyele abantu bengaze bayakhula belesi hlendla lesi emlonyeni, ngoba nxa kulesikhala lesi abakhulumi kuhle, umuntu akhule engakhulumi kuhle. Lokhu kuzanceda kakhulu i-operation, umuntu akhulume kuhle, abantu bazwe ukuthi uthini, lokudla adle kuhle.
Ye, akusele okuningi nge-folic acid babangweni.
Yikho kuyaxwayisa-ke ukuthi omama bonke abafuna ukusithwala siyasicele ukuthi baqale ukunatha amaphilisi okuthiwa yi-folic acid. I-folic acid le iqaliswa ukunathwa inyanga ezintathu umuntu angakazithwali, aphinde aqhubeke anathe inyanga zize zibe ntathu ezithwele, kwenzela ukuthi umntwana azuze i-folic acid le engaziwaphuma ezelwe ele cleft lip kumbe le cleft palate, lokunye njalo okwenza okuthiwa ama-spinal cord abnormalities. I-folic acid iyanceda kakhulu. Okwaningi sithole ukuthi omama bayazithwala bengaplananga, umuntu ephonga ukuzithwala nje engazange kwacabanga ukuthi umntwana engavelelwa into enje. Yikho abantu be-operation of hope laba bazahlala lapha kusukela baqalisa namhla uku-operate mhlaka 8 kuze kube mhlaka 4 June. Bafuna ukuthi ba-operate abantwana abafika i-500 ngoba abazange babuye iminyaka lemibili besenziwa ngumkhuhlane lo omubi owe-coronavirus.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngemikhuhlane olwe-Centers for Disease Control luthi isimo lesi silakho ukulungiswa, ikakhulu ngesikhathi umntwana elenyanga ezimbalwa ebelethwe. Abalabantwana abalesimo lesi lilakho ukutshaya inombolo le 0772 881 992.